sesizamile ukuthi sihlangane labadala sibaxhasisele ukuthi ke umkhankaso ozayo kulolu ukhetho kufanele kube umkhankaso otsho ukuthi abantu ngeziqinti neziqinti kumbe ngezigaba ngezigaba bafuna ukuthi bayevota betshengisela ukuthi bona bakholwa kukuphi. Ungakhohlwa bentunga ukuthi i-constitution yeZimbabwe entsha ithi yona abantu bazibuse ngezigaba, okutsho ukuthi-ke intuthuko esezigabeni zabo egoqela labantu-ke ababe beqhatshwa kumbe kusuka le misebenzi evulekayo kulezo zigaba babe ngabantu abakhangelela ukuthi-ke bona bayathuthukisa izigaba zabo ngokuthi kube lo mnotho othuthukayo le misebenzi evulekayo ithole ukuthi kulabantu ezigabeni bathathe leyo msebenzi. Ngibona ngani-ke hhayi kuyinto ezwisisekayo-ke ukuthi-ke ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke liye phambili libe lilizwe elingcono, kuqakathekile-ke ukuthi izinqumo lezo ezifakwe kuma-constitution siqala kwawebandla sibe sebuya-ke ku-constitution kanye nqobondaba eyelizwe ingazilandelwe kulokho okusesisekelweni sobuso welizwe ukuthi abantu bazibuse ngezigaba. Abantu benkayi-ke sebekuzwisile ukuthi hhayi sibone ngani kungaba nganeno, ngoba lathi siyabe sesikwazi ukuthi abantu abethu bala mathuba alinganayo lalabo abavelela kwezinye indawo, esesibabona beyibo-ke abathatha lawo mathuba ezindaweni zethu.
Njengoba ibandla lidabuke phakathi babubhebhe, bayakuzwisisa yini ukuthi lawe uvela ngaphi yangaphi njengoba sokulamacela amabili?
Okuqakathekileyo-ke lapha yikuthi sikunanzelele ukuthi ibandla, nxa sikhuluma ngebandla, sikhuluma ngebandla elilezinqumo okufanele lilandele izinqumo zebandla lazo. Kulokho-ke ngokunjalo-ke labo abalesifiso sokuthi ibandla liqhubekele phambili ngokuhlonipheka kufanele balandele izinqumo zebandla, ngingathi-ke i-constitution yebandla. Lingabe likhanya lidabuke phakathi ngembono ibandla, kodwa-ke ngokuba libandla kwalo lilawulwa isisekelo sebandla lakhona eliyi-MDCT, ngibone ngani-ke esisekelweni ibandla kalidabukanga. Kungabe kuyikudabuka kwembono yabantu etshiyeneyo, kodwa-ke imbono yabantu etshiyeneyo abakhathileyo kufanele bakhangele ukuthi nxa ibandla labo besalifuna bakhangele lokho okubhalwe ezinqunyweni kumbe ngithi esisekelweni sebandla esiyiso esilawula ukuthi ibandla liqhutshwa njani ngazo zonke izikhathi. Ngibone ngani-ke hhayi abaningi sebekuzwisisile lokho ukuthi hatshi kungabe kulokwehlukana kwembono, kodwa-ke ibandla lilokhu likhona ngezinqumo zalo ezesisekelo sebandla.
Nxa ukhuluma labo abadala bathi kuyini okubapha umdlandla ukubana baphatheke kulolu khetho?
Okubapha umdlandla ukuthi-ke sithi sikhankasela ukuthi abantu bazibuse ngezigaba, lokhu okuthiwa i-devolution of power, okuyabanika-ke ilungelo lokuthi nxa sikhuluma ngezentuthuko kwesigabeni ngithi esemathebeleleni, kuyabe kusitsho ukuthi-ke kuzabe kule-provincial parliament kumbe kule-provincial administration, provincial government eyiyo eyabe ilawula-ke ukuthi-ke ezomnotho kumbe ezentuthuko kuleyo ndawo ziyabe ziphathwa kanjani. Okuyabe kugoqela-ke nokuthi labo ababefuna ukuthi bazevula amakampani kuleyo ndawo, kutho ukuthi-ke kuyabe sekulokuphatheka kwezigaba okwehlukeneyo nalokhu esikubonayo ukuthi zonke izinto zenziwa eHarare. Abantu sebekuzwisisa khonokho, ngoba ungakhangela-ke ivini amabandla amaningi asekukhuluma lokho khona abantu bakufisa ukubuswa ngezigaba. Ungakhohlwa-ke ukuthi-ke esikukhangeleyo ukuthi umhlaba wonke utsheliwe nguhulumende lo owabantu abangene ngekhulu ukuthi bona bazazama ukuthi balandele isisekelo sombuso. Sikukhangeleke ngamehlo abomvu khona ukuthi nxa belandela isisekelo sombuso, kabalandele isisekelo sombuso beqale ngokuthi bagcwalise-ke lokho okusesisekelo sombuso ukuthi abantu bazibuse ngezigaba. Ngoba abantu bangazibusa ngezigaba kutho ukuthi-ke lokho okuyabe kukhona ezindaweni zabo baza kulondoloza, ngoba yikho okuyabe kubanika inzuzo ugaba sabo.